Elingali chona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami ngu Chris Gande.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ikhezi nje ngizwe. Mina ndonga abantu abaningi abazocela bese ngikuthi bona ngabane list kubana batheleleyo imali yama. Yizo bezocela nje ukuthi mhlawumbe ukhansila ingabathelela ezinye inhlanganiso kumbe abanye abantu abangabancedisa ekubhadaleni.
Izikolo ziyavulwa kusasa ngesikhathi abazali abaningi bekhala ngokuthi abenelisi ukusa abantwana esikolo ngenxa yokushelakala kwemali.
Sihambe uyebona ambassador weNigeria eZimbabwe sikhuluma ngenhlupho yabankazana awatshotshwayo eNigeria. Into yakhona yaorganizwa nama-young girls.
Intathelo izindaba zeZimbabwe ezimbili ezihlala kwele South Africa zithi zizakusa iphephandaba lebulenjini lenewzimbabwe.com. Lamaphephandaba athi Herald leSunday Mail emthethwandaba phezu kodaba lokuthi yibo obamajukwa.
Iqembu labalwisana lohulumende weleNigeria labesimoslem abedlulisa amalawulo abe Boko Haram babikwa abethule umfanekiso wevidiyo abathi utshengisa amantombazana athunjwe ngenyanga edluleyo kwesinye isikolo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7.
Izikolo zivulwa kusasa ngesikhathi abazali abaningi besithi abenelisi ukuhambisa abantwana esikolo ngenxa yokuswelakala kwemali. Abazali abaningi bathi lokhu kwenziwa ukuthi amankampani amaningi abhidlika ikakhulu edolobheni lakobulawayo. Ngakho ke iningi labo lithi kalilayo enye indlela yokudingela abantwana imali yokuhlawulela indleko zemfundo. Okwamanje abantwana abafunda ezikolo eziphezulu lapho abahlala khona babhadala amakhulu amahlanu amadola eMelika, i-$500, ukuthi ke labo abafunda besuka ngekhaya bakhokha ikhulu lamadola i-$100 ngethemu elilodwa. Labo abafunda esikolo eziphansi babhadala amachumi amahlanu amadola eMelika, i-$50. Kusenjalo abanye abazali bakhala njalo ngokuthi abantwababo sebekhitshiwe kuhlelo lwabampofu i-Basic Education Assistant Module B. Umnumzana James Sithole, ukhansila weMakhokhoba, uthi kulabantwana abedlula amakhulu amathathu lamachumi ayisithupha, i-369, abacela uncedo lwe-BIM kodwa kuncedwa abaphansi kwamachumi ayisithupha, i-59 kuphela ukusukela kusasa.
Ihlezi nje ngizwe mina ndonga abantu abaningi abazocela bese ngikuthi bona ngabanelisi kubana batheleleyo imali yamasizi. Yikho bezocela nje ukuthi mhlawumbe ukhansila ingabathelela ezinye inhlanganiso kumbe abanye abantu abangabancedisa ekubhadaleni, kodwa okwakathesi lezo inhlanganiso azitholakali okwakathesi.
Imali okhuluma ngayo ingabe yimali enganani kolapha nxa sesikhuluma ngamafizi wona lapha?
Isikolo engikhuluma ngaso lapha ilode primary school esiyise esilemali ezehle kweziya sonke sikhuluma nge-$28 umntwana munye ngethemu. Kodwa kukhanya abazali sibili bayesileka leyo imali kubana bayithole iningi labo. Bese kufithi khona ezinye izikolo ezitholakala phakathi kwethu la njengabo-St Patrick ezitholakala eMakhokhoba. Kodwa ungani yisikolo sechechi loba seMakhokhoba, kodwa bona ungani se-private school ukuqathanisa nesikolo esinjalo lapho kubhadala khona ama-$80 ngethemu. So okuthi futhi khona abantu abaningi abasela vele bahle begijimele ngaphi endaweni ezikolweni ezinjengaselode ngoba uyabona umethi kwakhona kwemali ezibhadalwayo.
Yes, ngathi-ke imali naleyi yamafizi ikhuphukile yini nxa suqathanisa le temu esanda kudlula?
Hayi, imali kayikwelanga ngoba kukhanya i-ministry ye-education yahle yanika nje i-directive ukuthi khona ngakula mali okufanele ziyikhwele. Izikolo imali kazikwelanga. Kodwa-ke nxa sikhangele khonaphi kakhulu nxa ngikhuluma ngalesi sikolo sikhuluma vele ebantwini kumbe ebazalini kumbe labo abahlala labantwana abangaso bazali bengabe ngogogo bengabe ngobani abavele belezikweleti ekusikuleni i-PM edluleyo njengabantu abayehluleka ukubhadala. Ngiyazi ukubana kulohlelo okuthiwa khona yi-BIM, uhlelo olukahulumende. Imali ehlishwa nguhulumende kulolu hlelo imali encane kakhulu nxa siqhathanisa labantu ababefisa ukubana bathole uncedo kulesi isigaba. Ngingakhangela i-PM kumbe umnyaka ophelileyo ikhulumende ngingamkhangele elothe ngemali zonke esengizikhulule ama-$28 ukhulumende u-alokhethe kumbe unikeze isikolo selothe imali ekade isanelisa abantwana abangu-69 ethemini edlulileyo kodwa kuthi-ke kuleyo ithemu ukhulumende imali ayinikileyo yimali esike futhi yabancane
lo ngumnumzana James Sithole ukhansila wemakhokhoba kobulawayo.